Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 31 kuNcwabakazi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha abantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe njalo emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamajume edlula amabili lanhlano 25.2 million.
Loku kutshengisa ukuncindezela kakhulu ukuthi nxa abadala laba lingavumelani kumbe ukhulumele kokungahambelani labo baza kuhlukumeza kwenzeke konke abakufunayo ububi bonke kwenzeke lokhu phakathi.
Amagqwetha entatheli zindaba uHopewell Chingono olokhe evalelwe eChikurubi athi usegula.
Ingaphakathi yami iyazi ukubana ngimsulwa njalo laye uTawanda uyakwazi ukuthi ngimsulwa.
Ibandla leMDC Alliance selimise uNkosazana Tendai Masocha ukuba ngumgcinisihlalo wohlangothi lwabesifazana kobulawayo phezu kokuthunjwa kukaMujahid. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6412 abantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Asebebulewe ilumkhuhlane bangamakhulu phose amabili 196 kuthi asebesindile bazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5061. Emazweni asezwekazi le-Afrika asebebanjwe ilumkhuhlane sebephezu kwesigidi 1,245,230. Asebefile bona bazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 29,589. Abekolitshi leJohn Hopkins University bathi emhlabeni jikelele asebebanjwe lomkhuhlane sebeyizigidi ezingamachumi edlula amabili lanhlanu 25.2 million. Kuthi asebefile bona sebephose bafike kusigidi 846,961. Amagqwetha entatheli zindaba uHopewell Chingono yena osedlulise inyanga evalelwe ejele leChikurubi njalo esiyalelwe kathathu ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail athi uChingono usegula ngakho athi kumele elatshwe ngesiphangiphangi. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Elinye lamagqwetha kaChingono umnumzana Doug Coulthard ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi umethekelele eChikurubi ngemva kokuba enze isicelo sesiphangiphangi ukuthi ufuna ukubonana lamagqwetha akhe. UCoulthard ufakaza ukuba ngempela akezwa kuhle uChingono njalo besalindele ukucetshiswa ngudokotela wakhe ukuthi kuthathwe manyathelo bani. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kulusizi okwenzakala kuHopewell Chingono labanye abagoqela umkhokheli weTransform Zimbabwe onguye njalo umgcini sihlalo we-31st July Movement umnumzana Jacob Bungaruvume labanye abalokhe beyalelwa izicelo zokuhlawulela isibambiso sebail.
Lokhu kutshengisa ukuncindezela kakhulu ukuthi nxa abadala laba lingavumelani kumbe ukhulumele kokungahambelani labo baza kuhlukumeza kwenzeke konke abakufunayo ububi bonke kwenzeke lokhu phakathi njalo kuyindlela yokwethusela ngulo nalowo ozafuna ukuphikisa uhulumende.
UChingono ungarivume lomsekeli womgcini sihlalo ebandleni MDC Alliance umnumzana Job Sikhala betheswa nguhulumende umlandu wokutshotshozela uZulu ukuba atshengisele ngodlakela kuhlelo olwaluqoqwe ukwenziwa mhla ka 31 Ntulikazi ngenjongo yokufuna ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi wenhlanganiso yezokholo eyeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya uthi okukhulunywa ngombuso okhona akusilo cala ngoba kukhona lasembhalweni ukuthi ababusayo batshelwe ngamaphutha abo.
I can say this anywhere before anybody. God
lokho ngiyakutsho yiloba ngingaphi njalo kungelani lokuthi ngiphambi kukabani. UNkulunkulu nguye oguqula umbuso. Ike likhangele umbhalo kugwalo lukaDaniel. UDaniel isahluko sesibili kuvesi ka-21 uyatsho ukuba uNkulunkulu uyawasusa amakhosi ezikhundleni zabo lapho sesifikile isikhathi sokuba basuswe. Enguye njalo owabeka kulezi zikhundla uyayiguqula imibuso. Angithi singaze savuma ukwethuselwa-ke ngale ndawa yokususwa lokubekwa kwemibuso luhlelo lukaNkulunkulu lolu ukubona ukuthi amakhosi ayabekwa ezikhundleni ngezikhathi ezifaneleyo aphinde asuswe njalo.
Are put in place in specific seasons and removed as well. Now,
ukhangelelwe ukuphindela emthethwandaba ngolwesithathu uChingono ukuze kuhlaziywe udaba lwesikhalazo sakhe sokuthi aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail. Olunye udaba obemela iKhuwatsana East edalele eParliamente osewaxotshwayo umnumzana Charlton Wende owe-MDC Alliance utshelwe ukuba abuyisele incwadi yakhe yohambisa yohlobo lwe-diplomatic passport aphiwe leyo ayelayo esetshenziswa ngumuntu wonke. Encwadini elotshelwe uWende ngumabhalane omkhulu wedala lePhalamende umnumzana Kennedy Chokuda uthi lokhu kwenziwa ngesizathu sokuba engaselilunga ledale njengoba waxotshwa ngaphansi kweziqondiso zomkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Kodwa ethi kwezombusazwe bayalisola lelinyathelo eselithathwa lidale lePhalamende okusekelwe ngesinye isakhamuzi seHarare umnumzana Collins Ncube.
Engizibuza khona ukuthi kungabe kuyinto yini esemqoka yini kathesi uma sikhangisana leParliament, ibusiness yeParliament. Akulabo nkinga ukuthi bebathi beletha ama-diplomatic passports, kodwa yindaba ebayikhontesta labo emthethwandaba ukuthi kungathi kuyisikhathi se-lockdown kukunje amabhoda lawo evaliwe kube busy abantu bethathelwa ama-diplomatic passport.
Encwadini yakhe uChokuda ayilobele uWende phezu kwalolu daba ukubeke sobala ukuba leli nyathelo lithathwa nje kulandelwa okwavunyelanwa ngompandulanyakenye lapho umongameli Emmerson Mnangagwa athi kumele amalunga edale lePhalamende batholiswe ama-diplomatic passports azosetshenziswa kuphela ngesikhathi bengamalunga alelo dale. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Olwela amalungelo oluntu obalekele kwele South Africa kumaviki asanda kwedlula umnumzana Mzaca Ngulube kanye lomzukulu wakhe oke wathunja watshaywa eZimbabwe uNkosazana Noxolo Maphosa bathi sebehlukuluzwa njalo ngabantu abathi ngamalunga ezanu-PF kumbe abasebenzela uhulumende khonale kwele South Africa. UMaphosa wathunja ngabantu ababedinga umalumakhe uNgulube kunyanga edluleyo bamhlukuluza kakubi okwabangela ukuthi ababili laba babaleke baye kwele South Africa. Kodwa uNgulube uthi sokulabantu abacabangela ukuthi ngabesana uPF asebetshona bebalandela khonale eSouth Africa. UNgulube utshele iStudio 7 ukuthi kumalanga asanda kwedlula balandelwe ngenye imota ngemva kokuchothoza umbuso weZANU-PF emsakazweni weSABC okwabangela ukuthi babaleke bayephephela emapholiseni.
ESouth Africa ngilandelwe ngenxa yokuthi vele abantu bezanu bagcwele indawo yonke kubo okunye basebenzisa ama-IP ifoni yamadayisezi babesebedinga ilocation balandele zakhe msana sivili kakhulu ngemota ngaze ngathula ukucatsha emapholiseni yani ju police station.
Lilutholile yini usizo emapholiseni?
Sitholile usizo olwe escort sisuke emapholiseni, yamapholisa ahlomileyo sesiya lapha endaweni siyakhona ukucathe khona. Njalo lokuthi siyibeke indaba yethu emapholiseni baphezu kophenyo lokuthi bachwayisise babone ukuthi ama-cameras le imoto eyifortune eyayisigijimisa ama-number plates ayo ami njani ukuze badinge umnikazi wayo omunye owayehamba eyigijimisa.
Kuyini ongathanda ukuthi abantu babekwazi ngesimo okiso kanye lonoxolo?
Engakutho njengoba labona kusukela mhla ka 29 bekwadule endlini ngimi ngingekho beseduselwa abantwana kwalandela mhla ka 8 ku-Agasti bethumba unoxolo kutshengisele sobala ukuthi laba madoda ngamadoda angahleki njalo angadlaliyo. Engakutho ukuthi abantu bananzelele kakhulu ukuthi iZANU-PF isikhathi esikiso isisesikhathi sokuthi ayisancenge sibulala abantu sisidla abantu njengoba imiveli isidla isikhathi sekugurawundi kukhokhelwa ngumnangagwa nalowo obusayo. Ithemba esinalo esinalo ugovernment yeSouth Africa lamapholisi bazaphenyisisa lolu daba luphume egcekeni bobabe yibo abazasincedisa esingathi protection sikhona lapha ngoba nxa yona iyabisehlulile abantu bebona indlela abantu abahlukuzwa ngayo noxolo umuntu wesintwana indlela ahlukuzwa ngayo iZANU-PF abantu bazathina betshintshela ekwezabo izandla ngoba lokhu kutshengisa ukuthi lathi singabantu siyahlonipha umthetho but xa umthetho ungasasiprotekthanga abantu bazakwazi ukuthi abayenze khona lokhu okwenziwa izikhiwi ngoba umzaxa angabatholerate kodwa abanye abantu bagcine sebesenza lokhu abakwenzayo bona bezaniphe futhi bayabulala abantu bayenzani yinto ezaba khona kodwa into engayitsho ebantu ukuthi abantu balimuke kakhulu ngoba iZANU-PF kathesi isibulala yinto esiswele usebeswele ukuthi bengenzani sebefikile komkhonomi njalo so isikhathi sokuthi babone ukuthi into engcono kiwe ukuthi babulale kanti sesikhona siphephile. Ngiyabonga isupport yenu bonke bantu bakithi elisincedisa ngayo sibanika senzenye ngoba umzabalazi ungomuntu wokuthi silungise ilizwe lethu. Ilizwe ngelethu sonke eleZimbabwe udinga ukuthi sonke sifise ukuthi abantu abantwana bezimbabwe babuyele bayesebenza kuhle emakhaya laba babula ezisukile esikhundleni.
Umnumzana Mzaca Ngulube ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxe njalo lomgcini sihlalo webandla leZANU-PF eSouth Africa, umnumzana Kennedy Mandaza, yena olandule ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo ahlukuluza uNgulube noxolo. UMandaza uthi ababili laba kumele basebenze lamapholisa ukuze kubotshwe abahlukuluzi babo.
While we empathize and sympathize with the two activists that you referred to, we are really disturbed as ZANU-PF of the allegations that are leveled against members of our party that reside in South Africa. We must hasten to say that we have no reason and time to follow them or any other person for that matter.
Lanxa silusizi kakhulu ngokwenzakala kwababili laba, kuyasikhathaza njengeZANU-PF ukuthi bathi amalunga ethu yiwo abalandelayo. Okumele ngiphange ngikushi ukuthi asilazisatho kumbe isikhathi sokuthi sitshone silandelana labantu. Amalunga ethu alapha eSouth Africa aphatheke ngokuphandela izimuli zawo njengaye wonke umuntu, hathi ukuthana lezinye izalane zeZimbabwe. Ngakho siyakulandula ukuthi ababili laba bayalandelwa ngamalunga eZANU-PF. Silethemba bazasebenza lamapholisa eSouth Africa ukuze kubotshwe labo abathi bayabalandela.
Because it is also in our interest as ZANU-PF that we have answers to these acts that dent the image of our party as well as that of our country.
Umnumzana Kennedy Mandaza ngumgcini sihlalo webandla leZANU-PF kwele South Africa. Sizwe umgcini sihlalo wabesifazana kubandla leMDC Alliance kobulawayo uNkosazana Tendai Masocha uthi uzizwa ehlukumezekile kakhulu ngabantu abacabangela ukuthi waba lesandla ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mutshehiwa. IMDC Alliance imise uMasocha umsebenzi Umuchehiwa uthi ngesikhathi ethunjwa wayelomasotsha emoteni yena athi wayethwele amaphetshana ayelotshwe ukuthi iZANU-PF kumele isuke embusweni. Lokhu kwenze abanye banakanela ukuthi unkosazana masotsha engaba wayesebenza labathumbi bakamuchehiwa ngoba besithi kungani yena engabotshwanga. Kodwa umasotsha uthi laye wabotshwa kepha waphanga wakhululwa. Uthi njalo ngemva kokukhululwa wathunjwa ngabantu angabaziyo bayamtshaya bamhlukuluza kakubi. Umasotsha utshele iStudio 7 ukuthi akalasandla kudaba lukamuchehiwa njalo uthi indlela aphathwa ngayo ngalolu daba isimdabule inhliziyo ngoba laye ungumuntu owahlukuluzwayo.
Engakutsho ebantwini abacabangelayo ukuthi ngabe ngaphatheka ekuthunjeni kukaTawanda Mchehiwa ngithi hayi bavunyelwe, umuntu wonke uvunyelwe ucabanga ngendlela acabangela ngayo, kodwa mina engikwaziyo ukuthi ingaphakathi yami iyazi ukubana ngimsulwa, njalo laye uTawanda uyakwazi ukuthi ngimsulwa. Deep down in his heart uyakwazi ukuthi ngendlela abesisebenza ngayo. Azane loTawanda kwamalanga amathathu sisenza iproject esasiyenza sifisa ukuthi iphumelele. Akula ucabangela nesibe lakho ngaphandle kwesehlakalo sono sesisehleleyo esisenza abantu becabangile khona lokho ngoba isonke isikhathi isitha vele singena ngomkenke. So into enginanzelelayo ukuthi kube lezitha ezihleza asebenzisa leli ithuba zayenza amaqhinga azo ukuthi zibambanise udaba lwami lezimpi esiyabe sivele silazo, njoba uyazi ukuthi indlu lendlu iyabe ilakho kuyabe kukhona ukulwisana kwalokhu lalokhyana, you know, kujwayelekile kukhona kwezembangazwe ukuthi labe lindawonye kodwa kube lalokhu lalokhyana elabe lingani alizwanani khona. So kuba labantu abantu njalo those who take opportunity ngama cases anje. Kodwa ngithi ebantwini abakholelwa kimi la kunkokhelo yami ukuthi they must remain resolute and focused, mina ngilacala engalenzayo njalo it's only the truth that shall set me free.
UTawanda uthi wahlukuluzwa ngendlela embi kakhulu, wachaywa lalamhlanje izinso zakhe lokho ezingasebenzi kuhle. Wena uthi wahlukuluzwa lawe, wahlukuluzwa ngayiphi indlela?
Abantu abangihlukuluzayo mne wethu banjaya kakhulu sibili okungawayenza umzimba wami wangaphathekanga kahle. Ingatshaywa endaweni ezinjengaphansi kwenyawo ezihlalweni no lemzimbeni nje uhlukuluzeka. Bangihlukuluza sibili ngendlela yokuthi lakathesi even psychologically angathi come together le kuyini kwakusenzakalo njalo kwakungani ngisenzwa khona kuyana ababengenza khona. Kodwa hayi vele kupolitics lokho sikwenzayo siyabe sikukhangela ukuthi kwelinye ilanga kuza fika, njoba ngikubona kusenzakala kwabanye kulinda kuzafika ngimi, yikho lokhu lami kwangihlela. But I'm still traumatized, I'm still trying to heal kulokhu engahlangana lakho. Kodwa bese ngiphinda ngisithi I'm now a victim who's being victimized. Kodwa hayi ngithi hayi kuvele kunjalo empini, kodwa ngizanqoba kuphela.
Unkosazana Tendai Masotsha ngosemisweli bandla le-MDC Alliance ukuba ngumgcinisihlalo walo wabesifazana kobulawayo. Kulife Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Ke singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMikhobe. Selisondela kwaba yizigidi eziyisithupha abantu asebefunyenywe bele COVID-19 kule Melika. Lokhu leli gciwane laqhamuka liqalele kwele China ekuqaleni kwalonyaka. Abasekela amapholisa edolobheni leKenosha esigabeni seWisconsin khonapha eMelika babuthane izolo maduzane lalabo abatshekisela besola ucuku lwamapholisa ekudutshulweni lokubulawa konsundu uJacob Blake ngemva kokuvalwa kwele South Africa emizameni yokuvimba ukumemetheka ukumemetheka kwe-COVID-19, lelo lizwe seliqalile ukuyekethisa iziqondiso ze-lockdown ngokuvumela ukuvulwa kwamahotela. Lelo lizwe lithi njengoba imingcele yamazwe amaningi ivaliwe, bathatha inyathelo lokuvula amahotela ukuze kuthuthukisa umsebenzi wokwethekelela kwelizwe izalane zalelo lizwe. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe. Lilami uMike Hove.
Abaphila lesimo se-albinism bathi impilo yabo isisengozini ngoba bebhekane lodubo lokukhonjwa ngeminwe ikakhulu ngabantwana bemalokitshini eHarare abatshelelwa eceleni ngabazali babo besithi bona yibo abaletha umkhuhlane we-COVID-19. Kubika intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso emela abale albinism, Alive Albinism Initiative bathi bakhathazekile ngomkhuba omubi osuvela kuZulu wokubakhangelela ngelihlo lenzondo ngalesi sikhathi sokuqhamuka kwe-coronavirus besethesa umlando wokuthwala lesi sifo. Unkosazana Kwenlisa Mushonga wale inhlanganiso uthi ngesikhathi bevele bethwele labo nzima ngokungenelisi ukusebenza bevalelwe ezindlini nge-lockdown ekhona elizweni bengenelisi ukuzisebenzela ukuze bathole imali yokuzinakekela sebengezelelwe indubo zabo ngabantu ababakhomba ngeminwe lapho abahamba khona besithi babangena i-COVID-19.
In Africa, it's happening in Kenya, Zambia, and even in Zimbabwe, it's happened to me where people are now saying.
Sibona ukuthi sokulemithi entsha e-Afrika ikakhulu kumazwe eKenya, Zambia ngitsho lakhona apha eZimbabwe lapho abantu asebesithi abantu abale albinism yibo abathwala leli gciwana le-coronavirus kumbe ukuthi bayi-COVID-19 ngokwayo.
Uqhubeke ethi kumele abantu batholise ulwazi olujulileyo ngezifo ezitshiyeneyo njalo babe lozwelo kwabanye abantu abangabe bekusimo esitshiyenele sabo. Sikhuluma kanje uthi abantu abaphila le-albinism bathole nzima njengabo bonke abantu elizweni asebephila ebunzimeni beziqondiso ze-lockdown ngoba iningi labo liphila ngokuziphandela okungasavunyezwa okwamanje okubachiya bengetholike le mali lenzuzo ezwayo yokuzithengela abakudingayo empilweni okunjengamafutha okuvikela ijwabu labo elihlaselwa lilanga kalula ama-sunscreen lotions. Khona nje ukuthi bazame ukungena edolobheni besiyathenga imithi enzikini yalelo dolobha uthi ukho bebhekana lodubo njalo lokusebenzisa imithi yama-sanitizer engakhambelani lejwabu labanye babo. Umnumzana Abraham Mateta oligqwetshelile lwamalungelo abakhubazekileyo uthi lokhu kuphazamisa hatshi abale-albinism bodwa kodwa labantu abangaboniyo abaphila ngokuthengisa lokucela emigwaqweni.
Abantu abangaboniyo behamba kwesinye isikhathi bayabedinga ukuthi bancediswe ukuchapha imigwaqo njengoba imigwaqo yethu ayichapheki nxa ungela muntu ongawuncedisa. Ukuze bancedakale kutsho ukuthi kuyakumele babambane izandlela labo ababancedisayo.
Uthi noma nje umthetho welizwe we-constitution usithi abakhubazekileyo bengabo bandlululwa, i-lockdown yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 isuke yaba yinkinga enkulu ngoba sebebulawa yindlala behlezi emakhaya kungela ophathisayo.
I-lockdown leyi ibuye kubi ngoba abantu abakhubazekileyo abachatshangayo, akula muntu abacabangileyo kuma-statutory instrument lawo.
Abalesimo se-albinism bebevele bengabantu abahleli behlukuluzwa bebulawa ngezinye zezikhathi belinyazwa loba ukubulalelwa izitho zabo zomzimba. Kwaba lenkolo yokuthi ziyelapha igciwane lengculaza ele-HIV khona kungasiqiniso. Imizamo yokuthola icele likahulumende kulolu daba isaphumelelanga ngoba ugatsha oluqhuba lomsebenzi lungasemukulanga incingo zalo. Kodwa uhulumende ubikwa eseke wanikeza imali efika ku-$300 kwabakhubazekileyo ngesikhathi se-COVID-19 ukuze bephathiseke. EleZimbabwe liphakathi kwe-lockdown eyalisa abantu ukuhamba-hamba mahlayana. Uhulumende ethi kabahlale ezindlini abantu ukuba bevikeleke kusifo se-COVID-19 esilokhe sihlasela ilizwe ngamandla okubonakala ngokuqansa kwenani labantu abatholakala belalo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe. Direct from Washington, the voice
Langa izanosi zomkhathi zisithi lonyaka kulakho ukuba lezulu elaneleyo eZimbabwe, abalimi abanengi emaNdebeleni sebeveze ukukhathazeka ngokudula kwenhlanyelo lemfundiso khona okuthengiswa ngedola leMelika. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ingcitshi ezibona ngezomumo womkhathi zithi lonyaka izulu liyathembisa ukuba lingana kuhle, kodwa abalimi sebedaniswa intengo yenhlanyelo ebiza intengo ephezulu. Amavinkili athengisa okokulimisa abiza amachumi amathathu lanhlanu amadola eMelika, i-$35 umgodla wamakilogram alichumi i-10 kg, kuthi ngedola leZimbabwe ibiza inkulungwane ezintathu i-10 kg yomumbu. Umvundiso lamazambane akukatholakali okugoqela lenhlanyelo yamabele amancane. Umlimi uMnumzana Maluba Mhlaba uthi okwalonyaka kuphambili ukuqansa kwentengo yenhlanyelo.
Lesimanga esikhulu kakhulu ngendaba leyo ukuthi inhlanyelo ikhwelile iye ku-$35. Ngambe nxa inhlanyelo izathengiswa nge-$35 per 10 kg, ngubani ozayithenga?
Omunye njalo umlimi wenkayi uMnumzana Muhle Masuku uvumelane loMaluba ethi kunje abala la mali yokuthi balime lonyaka ngoba bengenelisanga ukuthengisa isivuno sanyakenye.
Abalimi bazathwala zima kulo umnyaka ngoba sokuleminyaka emibili bengenelisanga ukuba lenzuzo emasimini, kusitsho ukuthi gabalayo imali esesikhwameni. Enye into ezima kakhulu ngeyokuthi bafelwe zinkomo iminyaka emibili edlulileyo, abalakho abangakuthengisa.
Umcebisi kwezemikhankaso enhlanganisweni yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uMnumzana Efincube uthi ukudula kwenhlanyelo kuzakwenza kube nzima ukulima.
Ukudula kwenhlanyelo kusho khona ukuthi abantu lonyaka soze balime ngendlela efaneleyo. Lanxa izulu lingana bazalima indawo ezincane, abaningi vele bangenelisi ukuthi balime. Kusho khona ukuthi silinde indlala enkulu kumnyaka ozayo uma ngoyiza laleziko. Kuyadingeka ukuthi uhulumende aphangise ayingenele le ndaba kufinyelele inhlanyelo echiphile ebantwini.
Umqondisi wabalimisi eMathebeleland North ngaphansi kogatsha lwezokulima uMnumzana Dumisani Nyoni uthi abalimi uhulumende uzaqhubeka ngohlelo lwakhe lokubatholisa inhlanyelo lomvundiso olwentwasa kulabo asebetshaye amagodi kagatshopo, kusiya ngokuthi umlimi ulamagodi ayisibanga esinganani.
Asimeni ngokuyathenga inhlanyelo eqotho ukuze sizuze isivuno esiqotho. Uhulumende laye uzancedisa ngenhlanyelo, kodwa inhlanyelo yalonyaka lomvundiso wakhona kuqonda kubalimi abalandele izifundo zokulima esikuthi ngokwentwasa ifumvutsa kumbe lokho esikuthi ngugatshompo.
Kuminyaka emibili emithathu edluleyo ilizwe belibhekane lendlala ngoba izulu belingani kuhle, okuchiye iningi lisebunzimeni kuthi izifuyo lazo zicuba zingela madlelo lamanzi. Kunje abalimi abaningi sebeqalile ukulungiselela ukulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021, yikho sebehle bakhalaza kuseselesikhathi uhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi bonke baphathise. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6412 abantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe, kuthi asebefile sebengu-196. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo ngontunga milinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.